Umantshi uNgoni Nduna wethule lesi sinqumo edabeni lukamthethwa esithi game ukumela uTshingono ngoba akulobayo ekhasini lakhe kuFacebook esephula umthetho ngokweyisa idale. Unkosikazi Mthethwa ulobe ekhasini elegama lakhe elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law esithi uTshingono wabotshelwa ezombusazwe yikho walethwa emthethwandaba efakwe izankosi lasenyaweni. Kodwa unkosikazi Mthethwa uyalilandula lelo cala esithi leli khasi lasungulwa ngu-Lori Conway, isizalwane seMelika owake wasebenza loTshingono ngesikhathi besebenza emfanekisweni webhayisikopu olandisa ngempilo yakhe esebenza njengegqwetha, esithi yena akalalo ikhasi kuFacebook. UNduna uthi ukubhala okunje kutshotshozela umhlaba wonke ukuthi uhlabe umkhosi usithi akaphathwa kuhle uTshingono. Lanxa engelalo ikhasi leFacebook, uMantshi uNduna uthi unkosikazi Mthethwa kwakumele abone ukuthi acitshiwe lawo mazwi ayebhaliwe. Esethula lesi sinqumo uNduna usole njalo kwenza kukankosikazi Mthethwa ukumlobela incwadi enikezwa lakumtshutshisi uMnumzana Whisper Mabhawudi ebeveza ukungajabuliswa kwakhe ngesiphatho sodaba lukaTshingono edale. Uqhubeke ekhuthaza njalo abehofisi yomtshutshisi omkhulu elizweni u-Attorney General Kumbirayi Hodzi ukuthi bathathe amanyathelo ukubona ukuba umiswa phambi komthethwandaba unkosikazi Mthethwa esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba, njalo wakhuthaza labenhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha elizweni eye-Law Society of Zimbabwe ukuba bathathe amanyathelo njalo ukumjezisa athathelwe isicoco sokuba lilunga. Kodwa unkosikazi Mthethwa uthi akamangaliswa yilesi sinqumo esethulwe lidale edabeni lwakhe.
I think all of you heard the beginning of the year that we will deal with the lawyers, we will deal with the doctors. We have started dealing with the lawyers. For me, doing what they are doing will obviously have a chilling effect on other lawyers, particularly younger lawyers. The idea is to say to human rights defenders, you defend a certain type of client, we will be after you. It is not a coincidence that an order that says I must be prosecuted.
Ingcwethi zezomthetho lezicubungula ezombusazwe bathi kabamangaliswa yilesi sinqumo somthethwandaba phezu kwegqwetha elilodumo kwezokulwela ilungelo loluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa. Omunye walezingcwethi kwezombusazwe ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana.
UBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi, okuyinto engafunakaliyo ngabemakhotsi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho. Lokhu sokuvelile lapho lo onguye wakade thenjiwe ukuthi nguyomela abantu, nguye ozakhangelana le-state sokuthi hayi sokumele ume ngezizathu ezingaziwayo, ngezizathu ezingacaciyo. So lokhu sokuhle kwabulala ithemba ade likhona elincane lonalelo emakhotsi ethu kumbe ukujustice yethu yelizwe. Akusela lutho esesingaluthemba nxa amakhotsi esesetshenziswa ngale indlela yokuthi avikele abanye kodwa abuye asetshenziswe futhi ukuhlukumeza abantu banye bona labo futhi okumele ngabe ikhothi yiyo umthetho yiwo obavikelayo.
Kwasekelwa ngumqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana esigabeni sangezansi yelizwe ebandleni leZapu uMnumzana Patrick Ndlovu othi okwenzakeleyo kuyethusa.
Ngoba sokuyimvame khathesi lapho kwelakithi ukuthi labantu laba bakomthethwandaba womhlaba yalingana, umhlaba awusalingani, usugobele ngale ngesihlalweni sokubusa. Sibone ngani uMantshi lapha usuku wayedlulisa amandla akhe, akusikho emandleni akhe ukuthi akhulume ngobumeli, ngoba ukukhuluma kwakhe ngobumeli usuka adle amalungelo kaTshingono.
Uqhubeke ethi yikho kanye uZulu ahlala ekhala ngakho ukuba kuyimisebenzi yenkohlakalo ekusibanga esiphezulu.
So thina besingaboni njengebantu ukuthi usebenzisa amandla alawo constitution yeZimbabwe. Akusimangalisi kodwa kuyasethusa ukuthi ububi lobu lokubona lobu sowufike kulelo zinga. ukuthi akusela muntu oyemthethwandaba komhlaba umhlaba otholulingene umthethwandaba umhlaba osukhangele ngale suqansile sibili nqa ungumuntu ngekho bandlene libusayo
elinye njalo igqwetha elilodumo uprofessor Lovemore Maduku uthi kulilungelo lakhe umuntu ukumelwa ligqwetha alifunayo njalo esithi isinqumo sokumisa umthethwa ukumela uchingono silakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe High Court uMaduku veze lokhu ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ngesikhathi ephendula imibuzo uZulu akade embuza yona. Besingakezwa ukuthi abenhlanganiso yamagqwetha eyeLaw Society of Zimbabwe, LSZ, bona bathini. Njengoba omunye wabakuhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kiyo, uMnumzana Richard Chidza, ebethembise ukwethula umbiko phezu kwalolu daba, kodwa size saya emoyeni singakawutholi lowo mbiko. Ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, uChingono uhle waqala ukupha ubufakazi emthethwandaba phezu kwesimo esisemajele kodwa intatheli zindaba loZulu bengavunyelwa ukulalela loba ukuba khona edale. Okwamanje usemelwa ligqwetha u-advocate Taona Nyamakura ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokuvimba umthethwa. UChingono ukhangelelwe ukuqhubekela phambili esipha ubufakazi bakhe kusasa lokhu ngemva kwesicelo sakhe sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso i-bail. Esithi ngoba sekukhona oseguqukile kusukela ekuqaleni lapho umthethwandaba wamncitsha khona leli thuba. UChingono wetheswa umlando wokutshotshozela uZulu ukuthi ajengisele ngendlela elodlakela mhla ka-31 Ntulikazi kusukela emazwini akhe abikwa ewalobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eye-Twitter esekela lokhu kutshengisela okwakubizelwe ngabomkhankaso we-31st July Movement wona okhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume laye owetheswa umlando ofanayo. UNgarivume ukhangelele ukuphindela imthethwandaba ngolwesihlanu lapho akhangelele ukuthola isinqumo edabeni lwakhe lokucela ukuthi icala lakhe lithoniswe evela emzini wakhe esithi ngoba sekukhona osekuguqukile okumayelana lokwabangela uncitshwa kwakhe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.